into engingakutshela yona inansi nxa usenza into epheleleyo engelansolo phakathi engelakuganga phakathi akulanto umele uyesabi abelungu babengahlani mhlazana besithi khona ngesilungu the guilty are afraid kusitsho khona ukuthi wona nxa uvelile sazela sokuthi uyaganga uqala ukwesaba kanti yindaba bengamelelanga ukubona ukuthi uhulumente uzalani sikucubungule sokukhona sokuphambi kwethu sonke kodwa wena usuhlugidimele ukuthi wona sucabangele ukuthi wona sebefuna ukuvala loku naloku nalokana kungenxa yani khonoku kusho ukuthi avele kulokuganga ukuthi izovele okwenzayo ikususesaba
kodwa wena ubona ngizani kungaphumani ke khonokho okuzalungiswa ngurhulumente abajuma
into emele iphume labana yikuthi kona i-social media sonke siyayifuna iqakathekile nxa siyisebenzisa ngendlela eqondileyo kodwa nxa sisisebenzisa ngendlela ekuganga ebisa ukuzondana ebisa ukuhlukumezana sokusiba yinto embi ke khonapho anti yabona so into omele yenzakale ukuthi uhulumende kabuye le mithetho ezelaba abasebenzisa i-social media ngendlela eqondileyo sila ama-family groups khonapha ku-social media sila ama-church group ku-social media silaba abangani group nje singabangani ku-social media and siqhubana le information eqondileyo kuba yinto enhle kodwa nxa mina sengizabonga ukuvuka nje sengiphosta ngithi umthembo kasekho wena uphila so kuganga-ke kulokho umuntu enza njalo kumele ajezuzevele ngoba anti abona ukuhlukumeza umthembo lemuli yakhe labosendo babakibo ngento engamanga engayisiyo so umuntu wenza into enjalo ye kumele ajeziswe kodwa nxa sisebenzisa ngendlela enhle hawu kuyabe kusobala kubalulekile njalo kukhululekile kungelantembi phakathi.